siyabonga Chris Lojonga litshona njani sapho lweZimbabwe siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 ngonhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Uqothwe yiNational Council ivumelane leSpending Committee leNational Executive. Indaba yakhe ayishiya namhla sisibaleyo 2 years ngeyokuthi zange futhi sisebe ngama-election ayenziwayo kuProvincial Council.
Ibandla le-MDCT selixotshe ilunga lalo umnumzana Madison Hlalo ongusenetha wakobulawayo.
Vanhu vari kuswera vakapfeka ama-t-shirt hanzi Lacoste. Vakubvunzwa kunzi Lacoste inoreve vanzi hanzi perfume. Ai! Atizi mari makaisusu. Don't abuse mtupo wa.
Abantu sebetshona begqoke ama-shirt abhalwe ukuthi Lacoste, sebebuzwa ukuthi kutshoni lokho. Kuthiwa ligama le-perfume.
Unkosikazi Grace Mgabe lamhlanje uthuke abakucele elibikwa likokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa elilwisana le G40 kuzanu PF. Kuwoza Friday lamhlasi leqembu lerumba ele bakalanga lona elithi elinedlalade elithi buzani bamwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDCT lithi selixotshe ilunga lalo umnumzana Madison Hlalo yena ongusenetha wedolobho lakobulawayo ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukungahloniphi abakhokheli bebandla, ukubangela ukungezwani kanye lokuhambisa indaba zebandla emthethwandaba. Leli bandla lithi lizame ukukhulumisana loHlalo ngokuthi esuse amacala awuhambisa emthethwandaba azehluzwa libandla kodwa wakwala lokhu. Ukuxotshwa kukaHlalo kuza ngesikhathi ukulwisana phakathi kwe-MDCT kuqhubeka kobulawayo. Iziphathamandla zithi idale le-National Council labiza uHlalo ukuthi azezivikela kumacala awetheswayo kodwa wala. Kodwa umnumzana Hlalo uthi kayindawo njalo uthi uzathatha amanyathelo phezu kokuxotshwa kwakhe.
Ukuxotshwa kwakhona kuyize ngoba akula lutho olulungiswe ngendlela ekade kumele iyenziwe. Isinqumo lesi sisuka emuntwini okuthiwa uDouglas Mundlovu nabanye bakhe esingazange sihambe ku-National Council. I-National Council yayimele ihlale ikhulume ngendaba yami kodwa babona ukuthi abatholi lutho ebantwini abaku-National Council. Basekuthiwa hhayi sizakwenza, sizayitshaya indiva, siphonge ubhala thina incwadi bezihlalele ema-ofisini kaNomondlovu.
Kodwa bathi iNational Council yahlala njalo lina labizwa ukubana lizozivikela kodwa laya lokuhamba.
Balamanga sibili amangalisa ukuthi abantu abanjengabomundlela ahlale phansi akhulume into ezinjengazenezo. Kodwa enye into esiyenzile lapha sihlangana la wonke umuntu ufuna ukuthi sidibane laye, sadibana laye ey'nsukwini zonezo zilitshwane zihlanganayo.
Seliyathatha amanyathelo bani khonapho?
Sesiwathethe bazakuza ngawo bona.
Ngeke lwaveze emoyeni ukuthi selenzeni?
Hhayi, asifuni ukwaveza ngoba lapha sidila nabantu abangamaqili bazahle baqalisa ukuthi bazame ukuthi bazame ukuvala bala.
Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha? Yizimpi zenu yini labo nkosikazi Thokozani Khuphe
esizokuthokela? Nguye-ke umuntu osebulela inhlanganiso yethu lo usisi lo kuthiwa nguThokozani Khuphe. Nguye osilethela abantu, ubuye ethwela abantu ngamabhasikiti, faka ama-MP yonke indawo afuna khona. Uyenza umathanda manje usezenza umathanda endaweni yabanikazi, aso ndawo yakhe leya kubulawayo. Sizadibana laye kuyonke indawo lapha ngabe ekhona.
Umnumzana Madison Hlalo ngusenetha wakobulawayo osexotshiwe kubandla le-MDCT. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa uthi uHlalo usigwaze ngowakhe.
uqothwe yi-National Council ivumelane le-Standing Committee le-National Executive. Indaba yakhe ayishiyanamhla sibale 2 years ngeyokuthi zange futhi sisele ngama-election ayenziwayo ku-Provincial Council. Yikho-ke kwasekuyena kasasebenzisanga imithetho yephathi ukuthi kukhulunyiswa nomlotha noma kuqwenzwe ngesikhiwa internal resolution. Yikho wasethatha indaba yakhe se-High Court. Namhlanje ngikhuluma 2 days ago edemule indaba yakhe e-High Court. Khathesi enye futhi efana naye wayifaka futhi ngathi Supreme Court. Yikho upresident namanye amalunga bamthatha bakhuluma naye bathi hhayi akuhlale phansi sikhulume sibone singakwenza njani, kodwa hhayi kanjani icebisele wacina elokhu ese-High Court. Yikho-ke kulento eziningi ezenzakaleyo. 2 months ago bampha ithuba lokuthi kabuye ezichasisa wenzele ukuthi babone ukuthi bangenza njani, ngoba i-council yamupha isikhathi ukuthi kakenakale ngakho. Kusuka namhla 2 months ago kusuka na kuzofike namhla akuzange ebuye enthethandaba. Yikho-ke ibandla elikhulu esi-National Council imbhalela incwadi imphizolo ngapha koBulawayo Sludlawo, sihambisa incwadi kuphela kodwa kuvela khonani.
Uyakulandula uthi akula National Council eyahlalayo njalo lizange limbize.
Athi lokho baba, thina asikho ku-National Council. Yena uphiwe ithuba lokuthi engaba ngumuntu ongaphinde enzi appeal ku-Congress. Uma incwadi seyithetho seyinayo uyakwazi ukuthi uza kwenza njani. Thina koBulawayo lapha indaba le nge-National Council, incwadi ivela ku-National Secretary General, yikho ongaqondisa khona iy'ndaba zakhe. I-National Council siyakwazi mhlophe yamupha i-2 months ukuthi amacala anjengala kawo angaye emthethwandaba wezano, kodwa kwakhanya yena hhayi lokhu eqhubeke ngikhona ngale.
Umnumzana Felix Magalela Mafa isikhulumeli sebandla le-MDCT koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mgabe lamhlanje uthuke umsekeli kaMgabe umnumzana Emerson Mnangagwa esithi uphambene nxa icabanga ukuthi engethusela umongameli Mgabe amtshiyele intambo zombuso. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba.
Lokhu ukukhulume emhlanganeni wabasekeli bezanu-PF awenzele esikolweni seKanyemba kuTshiweshe esigabeni seMashonaland Central esithi akumthabisi ngitsho lakancane ukulwisana okulokhu kuqhubeka phakathi kwaleli bandla. Unkosikazi Mgabe usole icele elizibiza ngokuthi yi-Team LaCosta okulicele lezanu-PF elibikwa likhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa esithi yilo elikhokhela ekulwisaneni lokhu, ngakho-ke kumele lichiyana lakho lokhu.
Vanhu vari kuswera vakafika ma-t-shirt anzi LaCoste. Vakubvunzwa kunzi LaCoste inoreve vanzi hanzi perfume. Ai, atizi mare maka isusu. Don't abuse mtupo wa
abantu sebechona begqoke ama-shirt abhalwe ukuthi LaCoste. Sebebuzwa ukuthi kuchoni lokho. Kuthiwa ligama le-perfume. Lingasiqali thina sizithulele, asizo zithutha phela thina nxa lisikhangele. Lingazidingi lezi izikhundla ngendlela ezingayisizo mani. Umnangagwa ubikwa kunguye okhanya sezilungiselela kuba ozathatha isikhundla sikamongameli Mugabe esesukile esikhundleni kulelinye icele elizibiza ngokuthi yi-Generation 40 loba i-G40, kodwa lalo athe unkosikazi Mugabe ukhathazekile ukuthi abantu bathi yena-ke ukuleli cele. Uqhubeke etshela abakade besemhlanganweni lokuthi ezinye iziphathamandla zezanu-PF laloba engazibethanga ngamagama uthi zithanda izikhundla kakhulu okokuthi sezifuna ukukhipha umkakhe esikhundleni ngendlela ezingekho emthethweni. Wabaxwayisa labo abalezifiso ezinjalo
ukuthi bazaxotshwa ebandleni kodwa wavikela umphathisambo wezemfundo umnumzana Jonathan Moyo obephoselana aqada enkundleni zebulenjini lesikhulumele sika Mongameli Mgabe umnumzana George Charamba ngodaba lozathatha isikhundla sika Mongameli ensukwini ezisanda kwedlula
ndivela nemanini muyera soko mwene washo
ukungiqambela amanga mina umntaka Moreya soko mina kuyimi engakunika leso sikhundla soneso ngakunika umsebenzi ayibongi yakuxotsha I will kick you out
umngamongameli uthe uyakwazi ukuthi imizamo yokubhomba ibhizimusi yakhe yochako yenziwe ngabanye abakubandla leZANU PF njalo abasezikhundleni zobukhokheli wagcizelela njalo ukuthi umkakhe nguye ozancintisa esikhundleni sikamongameli kukhetho lika 2018 ngoba kunguye yedwa olobukhokheli obukhaliphileyo obuletha ukuthula lokuzinza elizweni umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mpoko laye ukhulumile emhlanganweni wona lo obulonkosikazi Grace Mugabe esola okwenzakala ebandleni lakhe
lokho esesikuzwa la tekatesi ukuthi kona umgabe ngumzezuru
izi zatha kunzwa nasi zokuthi bamgabe vakunzi muzezuru
ngayephuma kumele kungena umkaranga
kana vachibuda panofanira kupinda mukaranga
haisi Zimbabwe sailelayo leyo
haisiyo Zimbabwe yatakarwira iyoyo ndaramba
leyo irodisha
iyoyo irodisha pfungwa iyoyo
eyetu is a straightforward one
zvedu zvatakarwira zviri straightforward
so bantu bakiti lingajoini izimotheli isikhathi lichala uvalo lingalali ngakhona okokuthiwa ngabantu akusoke kuphumelele
musashupika kana kushaya hope pamusoro pezvinhu zvokungotaurwa taurwa navanhu vanenge vagutisa hapana chinhu chakadaro chichaitika
lapa kwafa vantu la
pano pakafa vanhu pano
kune ndlela kune gwara
kune gwara
ukabuta urowa nemaini
ukakuta kufamba pagwara kunze uku kuna malandmine akatewa unofa imhaka dzako usati handina kutaura
mafichani lawo ngitenge ngitshele ndikhumbuze selizigwenxa ukuthi singacabanga ukuthi khona isikhundla ngesomuntu wonke hayi khona
saka tisazvinyengera kungofunga kuti chinzvimbo ndechomunhu wose
hayi khona
hayi handizvo
kahle ndee nditshele nyinto futhi two
ndimbokuudza iche chipiri
umhawu
le
insubordination
unokuita kuti usava muteveri wakakwana
That is the first scene.
I-Studio 7 yehlulekile ukuthola umbono kamsekeli kamongameli umnumzana Mnangagwa ngakho konke lokhu akwetheswayo. Umphathi ntambo wombuso weIsabelo umnumzana Sevia Kasukuwere laye obekhona kulomhlangano ubikwa efunge wagomela ukuthi akasoze afahlamukela umongameli angamfela lokumfela nxa kudingakala. Waxwayisa inkokheli yezigaba zeMidlands, Mashonaland East leMashingo lapho kuqhamuke udlakela ngolwesithathu emhlanganweni weZANU PF Politburo ukuthi zilakho ukuxotshwa ebandleni ngoba zingcolisa igama lebandla. Njengemvama, umkamongameli ugqibe umhlangano lo ngokwabela abantu abakade bekhona ukudla okukulimisa imitshina yamakhompyutha lolunye uncedo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoPraxedes Jeremiah.
Kunjalo nje unkosikazi Mgabe usole kakhulu umkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Chris Mutswangwa esithi kumelekele ukuzitshaya isifuba ngokuthi walwa impi yenkululeko ngoba kayisuye yedwa ohamba empini. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona mina amazwi kankosikazi Mgaba atshengisa ukuthi iqembu lakhe lizimisele ukuqhubekela phambili lilwisa kakhulu ukuthi mhlawumbe yena unkosikazi Mgabe kumbe omnye wabo acine enguye othatha umbuso kupresident uMgabe. Njalo ngibona engani mina kulaba abathathe izindaba ezifana lezi ZBC lezi Herald ekade sicabanga ukuthi mhlawumbe lokululaza kwempi evela kuqembu le-G40 leli elikhanya likhokhelwa unkosikazi Mgabe lo professor Jonathan Moyo bazabonisisa kahle ukuthi hayi kuthi ukuthi bebengathembanga kahle nxa bebethemba ukuthi mhlawumbe umnangagwa uzaphumelela kume njalo usethole usephambi kwabanye emkhankasweni lowo ukuthi ngubani ozathatha umbuso mhlawumbe uPresident Mugabe echisa ihlalo kusokwenzakala ukuthi mhlawumbe kasafuni kumbe okunye njalo.
Ungathi ukuvikela kwakhe uJonathan Moyo lamhla lapho athe khona uJonathan Moyo kahlanyi kasomuntu ohlanyayo njalo ekulweni kwakhe kalu yedwa bakhona bamlwisayo, lokhu kuveza na ukubana unkosikazi Mugabe ngempela ukuhlangothi lunye lo baba Moyo.
Yebo, kuvele kusegcekeni ngendlela eziningi kakhulu, kodwa phela bekungafanelanga bakuphumise bebengakadingi ukuthi bakuphumise egcekeni ukuthi abakumaqembu ibaphi, ikakhulu nxa sikhangela abaphezulu embusweni wezana abafana labo Mrs. Mugabe labo Professor Jonathan Moyo ukuthi bakhanye sokusegcekeni ukuthi bandawoni njalo sebekutsho bona. Kodwa ngibona ngani lokhu sokubangelwe yimpilo ukuthethiswa okwenziwe uProfessor Jonathan Moyo emalangeni amalutshwane adlulileyo. Ngibone ngani njalo bangalokhu beseze nje bazenza ukuthi mhlawumbe la uPresident Mugabe azacine esethethe iqembu watshengisisa ukuthi yena umbuso ufuna uye ngaphi. Khonokho kuzaba lesi sindo esikhulu kakhulu ekuthini ngubani ozathatha umbuso.
UDr. Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela eseBhilitane. Ezinye zezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi inkampani kahulumende eGrain Marketing Board ngemva kwesinqumo seSupreme Court nyakenye zibuthene esigodlweni sale nkampani eHarare namuhla zifuna imali yazo yenyanga ezintathu ezayithenjiswa yile nkampani. Kubika uMavis Gama.
Phezu kwalokho, laba bantu bathi bafuna njalo linkampani ibahlawule iholo lazo lenyanga ezedlula ezilithumi ezingaliphiwanga phambilini kwenyanga ezintathu ezenotice yokuzixotsha umsebenzi. Unkosikazi Esther Gumbo obesebenzela edepot yakobulawayo ngomunye wababuthene ngaphandle kweguma kusukela ngolwesibili efuna imali yakhe ngemva kokuxotshwa umsebenzi.
Lokhu engifike nge-Tuesday, i-management ayikayitshengiseli lutho olungithokozisayo mina njengomuntu abamxosha umsebenzi ngo-August 2015. Lapha siphila ngomusa wenkosi ngoba i-management ivale amagedi, iyasincisha amanzi yama-toilet, ukucharja amafoni ethu ukuze sikhulume labanye. So i-management isivalele yonke into.
Ungesifanayo la kumnumzana Promise Benura ongubaba olengane ezine obesebenzela i-depot yakobulawayo laye obephelelwe ethi akasazi ukuthi aphile njani lemuli yakhe.
Lava kukanya vele ukhuluma lathi abafuni bona ngokwabo isifiso sawo, kutsho ukuthi vele bona abasasiboni njengabantu. Kuthiwa sisaphuma abasasiboni njengabantu, sebona ukuthi hhayi lezi sesikuyizinja ngoba awusaphiwa lutho. Singabuya la basirobha zita sayifakela ama-300 kumbe salinika lokhu. After that bazakwazi sizabuyela emakhaya. Singabuyela akula lutho osalalandela. Kokwakade sesilande imali yethu yonke esayisebenzayo ngoba iningi.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zale nkampani yehlule. Ophethe uhlangothi lozokhulumisana umnumzana Joseph Katete walile ukhuluma lentathelizindaba ethi lungaphezu kwakhe lolu daba, wathi kumele kube ngosaphethe isikhundla somqondisi we-GMB umnumzana Simba Monde okhulumayo, kodwa yena obelokhe ebikwa esemhlanganweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukulwisana okuqhubekayo kubandla lezano PF, ikakhulu amazwi ethulwe ngonkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni awenzele eChiweshe lamuhla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
EleMelika limanyana lamanye amazwe omhlaba ekuvezeni umbono wayo ukungemukeli ngitsho la kancane umkhuba ukuthena kumbe ukuquma izitho zomzimba zabesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. I-genital mutilation. Umongameli Barack Obama uthi lumkhuba awulimazi kuphela labo abehlelwa yilolu dubo kodwa ubuyisela muva intuthuko kaZulu ezigabeni ezijineyo zomhlaba ngakho-ke kawumelanga womukele ngoba uhle ubuyisele muva imizamo yonke ethe yenziwa yokuthuthukisa amalungelo abesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. Kulabesifazana lamantombazana edlula izigidi ezingamakhulu amabili 200 million emhlabeni jikelele ababhekane lalolu dubo okulinani elethulwe yinhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-UNICEF. Lo mkhuba wokuqunywa loba ukuthenwa kwezinye zezitho zowesifazane kumbe zonke ubikwa usenzelwa ukuthi owesifazana angaze aba le mizo yokuya ecansini lowesilisa. Umongameli Obama usole okwamagama lomkhuba wathi laloba ubhahile kwezinye izigaba zomhlaba ngakwenza ukuthi lo ube ngumkhuba omuhle. Kungaleso sizathoki elemelika uthi lifake imali eningi kunhlelo zokuvikela lomkhuba emazweni anjengeGini. Lapha eMelika otholakala elecala lokwenza lokhu kowesifazana kungaba ngabenkolo ezehlukeneyo loba imikhuba yendulo. Phansi kwemithetho yelizwe bayabotshwa njalo uhulumende uselenhlelo zokusebenzelana lala maqembu ukulimukisa uZulu. EleMelika ngakho-ke uthi limanyana lamanye amazwe omhlaba loZulu odabuka emazweni omhlaba oselizweni lasemhlabeni jikelele empini yokulwisana lokuvimba lomkhuba.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Iqembu lenguqu ele Mamelodi Sundowns elase South Africa selifikile kobulawayo ukuze edlala leqembu leChicken Inn lona eliphakamise inkezo yePremier Soccer League nyakenye. Amaqembu la azadibana kusasa enkundleni yeBaba Fields. Kuvika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli zindaba ezamukele iqembu leMamelodi Sundowns egcekeni lendizamtshina eJoshua Mqabuko International Airport. Umqeqeshi weqembu leMamelodi Sundowns uPeter Mosimane uthe iqembu lakhe kalisoze lidelele leChicken Inn loba nje amasandawana echaya eziwayo kulezi nsuku kwimidlalo ye-Absa Premiership khona lekwele South Africa. Iqembu leSundowns lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kwisigaba se-Absa Premiership njalo yilo elikhangelelwe ukuba liphakamise isicoco ekupheleni kwesizon. Kodwa uMosimane uthi umdlalo wakusasa usoze ube lula ngoba iqembu leChicken Inn lisazi kabanzi ngeqembu leSundowns lona elihlala liboniswa kumabonakude. Iqembu leSundowns lilobudlelwano obuhle leqembu laseZimbabwe leHighlanders njalo uMsimane ukhuthaze abalandeli beBhosa ukuba baze ngobuningi ukuzosekela iqembu lakhe.
So we're good friends with Highlanders, so we hope there's inyama zenkani zizosupport abo.
Nakwelinye icele umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthi yena okungaphazamisa iqembu lakhe yikuba imidlalo yeliga ikaqalisi kwele Zimbabwe ikanti kwele South Africa imidlalo iphakathi laphakathi.
I know our match fitness slowed down due to our season.
Umdlalo wethu leSundowns uza kuba nzima ngoba sidlala labafana abavele bona isizini yabo iphakathi yethu thina yethu ngapha i-off season. So in terms of i-physical fitness iSundowns iphambili kakhulu.
Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje seleqembu lebakalanga lona lisithi buzani bamwe.
Bakalanga hubala teuka yelo tamali no baka buzani bamwe. Yesu nubuchi lota sipiwane mizi kwa chishipate sakanaka sikapela dochi la wanasu mweko ulemu mizi mwaito bakabi.
Eli liqembu lebakalanga lisithi hayitopa kabili kudlakade labo elitsha elithi buzani bamwe tshelani abanye. Leli qembu elivame ngokwandisa inkulumo ezilohlonze engomeni zalo libunjwe ngo 2011 ngu Jeffrey Dube lo Brian Debele. Brian uthi ngemva kwamadlalati abamabili uLateuka noDama linobaka sebecabange ukuthi bathi budzani bamwe
ubudzani bamwe kuyaba kuyalwa lapha ukuthi awutshela abanye nawe ukuthi kuhamba njani sibuye futhi sibe neyinye engunumber 2 lapha uyabo kungumuntu oyala umfazi wakhe ukuthi njengoba wangithola nginomntwana enginaye ngicela ukuthi ungambandlulile kulabanye abantwana umthande nje njengoba uthanda abanye abantwana bami i-message iningi impela ikhakhulu yesikhalanga lapha abantu hayi basazobhema bekhona.
Lelidlalade lengoma ezisikhombisa kathi zonke ziqukethe amazwi aqatha ikakhulu ngolimi lwesikhalanga. Kulo uma wenze nje, musithi mondida, unesono, lomuka newamwe. Brian uthi bathethe isikhathi sabo bazipheka zavuthwa busu lezingoma bengajahelutho.
Sizama ukuthi ngaleyo yonke indlela sihlangane ngalokho abantu abakufunayo ngendlela eliphume ngakhona ngendlela elihamba ngakhona ngijabule kakhulu and nabo abalandeli bayasifonela njalo nje ukuthi hayi lapha madoda lishayile nemessage angikhona ukulikhipha mangilidlala emotweni mangilidlala kuradio yami aliphumi ngidlala lina njalo.
Maphuma ke enkundleni ngale oyosifazane othi selibadlale kwenela abafana abantwana babantu manje kimi lifice imbi lasithutha.
Serious, serious, serious business. Makalanga, taking get Schengen music to another level.
Mele Studio 7 Johannesburg in South Africa, ngingu Benedict Mhlapo.
Vaka inkwedu azibe wo pe zulukandaba kwane lokho lamhlanje siloqhiba ke lapha uhlelo lwethu kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk lebele mpela viki elichukela okwalamhlanje lilana.